Soku isikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Ngalivuka njani mthwakazi omuhle walamukela emsakazweni we Studio 7 ngolesibili mhlaka 22 Mfufu 2019 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje sisungula inhlelo zethu zezijeziso zenotho ama sanctions sehlaziya ukuthi kanti vele kuyini okwenzakala kudaba lwama sanctions asebangele ukubongolola kwebandla lezano PF.
UEmerson Mnangagwa uhamba ngendizamshina elezinto ezomantofontofu ngabe singaphansi kwama-sanctions ngabe kahambe ngobuntofontofu loba hamba ngabe imihla ngemihla.
Inhlanganiso yamatitshala e-PTUZ ithi ababalisi abangamalunga ayo ngabasoze baye emsebenzini lamhlanje kusasa langolwesine ngoba kabala mali.
Thina njengenhlanganiso sithi kiwo kumele bayenze lokhu abakukhwalifayo. Nxa ungakhwalisi ukuya emsebenzini uyazehlalela ngekhaya.
Ugatsha olubona ngezendle luthi sokufe indlovu ezingamachumi amahlanu lanhlanu eWange National Park phakathi kwenyanga ezimbili ezedluleyo ngenxa yendlala. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni we Studio 7. Lamhlanje sisungula inhlelo zethu zezijeziso zenotho ama sanctions sihlaziya ukuthi kanti vele kuyini okwenzakala kudaba lwama sanctions asebangele ukubongolola kwebandla lezano PF. Okunenga sikuzweni kuBenedict Nhlapo eseJohannesburg kwele South Africa.
Ngokujo kwenhlanganiso yezizwe zomhlaba eUnited Nations, iCouncil yalinhlanganiso iSecurity Council inemihlobo emibili yezijeziso zomnotho ezethulela ilizwe elephule imithetho evunyelwane ngamazwe omhlaba. Le mithetho igoqela ukuhlonipha amalungelo oluntu, imithetho yelizwe kanye lentando kaZulu. Uhlobo lokuqala isijeziso esenqabela wonke amankampani kwamanye amazwe labantu bawo ukuthi baqhube inhlelo zamabhizimusi lamankampani elizwe elethulelwe isijeziso. Esesibili isijeziso esenqabela amankampani kwamanye amazwe ukwenza ibhizimusi lamankampani athile elizwe elethulelwe isijeziso siphinde futhi senqabele labantu abathile ekwethekeleleni amazwe athile. Ingcitshi yeZimbabwe kwezombusazi uMnumzana Zenzo Moyo ukuthi okwakhathesi iZimbabwe njengelizwe ayifakelwanga izijeziso zomnotho ama-sanctions.
Afakwe ebantwini abathize abakubandla elibusayo elezanu PF affecta ama-individuals abantu thizeni. Akusoqiniso lokho.
Ngompalakazi ka-1966 iZimbabwe eyayibizwa ngokuthi iSouthern Rhodesia ngaleso sikhathi yethulelwa izijeziso iUnited Nations. Lezi zijeziso zazisenqabela amazwe lamankampani ukuthengiselana izikhali leZimbabwe ngemva kokuba amabhunu ayibusa iZimbabwe ethe awasalawulwa iBritain asezibusa njalo awasokavumela abantu beZimbabwe bazibuse. Ngo-2002, inhlanganiso yamazwe eye-European Union yethulela iZimbabwe izijeziso zomnotho isetheza uhulumende kaMnumzana Robert Mugabe umlando wokwephula amalungelo oluntu ukuhlukumeza abamabandla aphikisayo labezindaba. Lezi zijeziso zenqabela ukuthengiselwa kweZimbabwe izikhali zibuye njalo zenqabele amazwe alinhlanganiso lamankampani awo ukwemukela abantu abathile lokwenza zamabhizimusi lamankampani alesandla ekwephulweni kwamalungelo oluntu. Lezi zijeziso zivuselelwe ngo-2004 zaphinda futhi zavuselelwa ngo-2011. Ngonhlolanja lonyaka i-EU ithe zizaqhubeka lezi zijeziso kuze kube ngomnyaka ozayo ngoba isithi usasekhona ukwephulwa kwamalungelo oluntu phansi kombuso kamongameli Emmerson Mnangagwa. Unobhala jikelelwe bandla leZimbabwe Communist Party uMnumzana Ngqabutho Mabhena ukuthi lobanje bengasekela ukuthi iZimbabwe yethulelwe izijeziso, iqiniso ukuthi ubusela lenkohlakalo yigo imbangela ayikuwa komnotho weZimbabwe hantsi izijeziso ezethulwe i-EU.
Nxa kuyukuthi wona ama-sanctions ayenza ukuthi umnotho wakithi uchabalale, ngabe indlu kaRobert Mugabe siyazi namhlanje ngokuthi i-blue roof ngabe vele kayikho. U-Emerson Mnangagwa uhamba ngendizamchina elezinto ezomantofontofu ngabe singaphansi kwama sanctions ngabe kahambe ngobuntofontofu lobahamba ngabe imihla ngemihla
imelika layo ngenye ethulela izimbabwe ezijeziso zomnotho ezifana leze EU ngo-2003 Lazoge bezilokhu zivuselelwa kanti ke ngombimbitho lonyaka umongameli Donald Trump uthe zizaqhubekela phambili okomnyaka nyakenye imelika yethule olunye ohlobo lwezijeziso phansi komthetho weZimbabwe Democracy and Economic Recovery Amendment Act of 2018 izidera umnumzana Nicholas uthi lalapha ke kukhona kufuze kwenziwe eZimbabwe ukuze lo mthetho wesulwe
If Zimbabwe fulfills the requirements of its 2013 constitution it will
umthetho wezidera uzakhitshwa kuphela nxa uhulumende weZimbabwe angalandela yonke imithetho ekusisekelo sombuso esibhalwe ngo-2013
of the debt that Zimbabwe has to those organizations
ingcitshi kwezomusazwe zitho kufanele ukuthi aluba iSADC iyakwenza yikudingisisa ukuthi kunibani olungathezwayo oluthezwe iZimbabwe yaze yazithola isizokhele amalahla ngaka ekhanda. Melestudio 7, Johannesburg, kwele South Africa, ngingu Benedictine Hlapho.
Balaleli kusukela namhlanje ngomvulo kusiyafika ngolosihlanu sizalethulela indaba ezimayelana ngezijeziso zenotho ezafakelwa inkokheli ye ZANU PF ngamazwe angentshonalanga. Zafakelwani lezi zijeziso njalo ziyasebenza na? Lalelani inhlelo zama sanctions kusukela ngomvulo kusiyafika ngolosihlanu. Inhlanganiso yeProgressive Teachers Union of Zimbabwe ithi ababalisi abangamalunga ayo kabasoze baye emsebenzini lamuhla kusasa langolwesine ngoba kabala mali yokugada amabhasi lamakhombi. Inhlanganiso le ithi ababalisi sebezahamba emsebenzini kabili kuphela ngeviki ngomvulo langalwesihlanu maviki wonke uhulumende aze abangezelele iholo labo. Inyathelo leli liza ngesikhathi odokotela labo sebedlulise inyanga bengayi emsebenzini ngesizathu esifanayo. Untungameli Nkomo Studio 7 uxoxele isiphathamandla esibona ngokuqutshwa kwenhlelo ze-PTUZ enyakatho yemandebeleni umnumzana Neva Nyahunzwi wasichasisela okunengi ngalolu daba.
Ubabalisi sithi thina lapha abahlala khona lapha abasebenzela khona thina njengenhlanganiso sithi kiwo kumele bayenze lokhu abakuqualify nxa ungakwalisi ukuya emsebenzini uyazehlalela ngikhaya because okokuthi khona uhambe uye kumaphambi kwabantwana ungadlanga vele akuyenzi okokuthi khona uhambe nempahla ezingawatshwanga vele akuyenzi so siyacela sibili kubabalisi okokuthi khona nxa ningakwalisi nini ama-supervisor okokuthi kona hayi supervisor mina namhla vele angisuzoyikwanisi ukuya emsebenzini yabe ngiyikhaya kumbe kumele ngisuke lapha engihlala khona ngihambe ngiyodinga ukudla ngihambe ngiyodinga okunganincedisa okokuthi kona mina ngiphile njengomuntu.
Bangayekela ukuya emsebenzini ababalisi kasisoze sibone sebehlukuluzwa yini nguhulumende njengalokho esesike sabona kusenzakala kubo dokotela labanye
vele ukuhlukuluzwa kwethu sikujwayele andivele siyabona ukuthi bona vele ukuhlukuluzwa lokhu vele already sokuqalisile because ukubona kwethu thina njengenhlanganiso yabalisi akumele kube ukuthi bona ama headmasters bathathe amabizo bahambise kuma district schools inspectors because ama district offices vele balamabizo ama teachers abafundisa each and every school okumele bakwenze kubela ukubuza ukuthi kona ababalisi abaqhanisile ukubuya emsebenzini namuhla bangaki kubela bengabuzi amabizo bangaqalisa ukubuza amabizo vele sokulokuhlukuluzwa kwabalisi so ukuhlukuluzwa vele sizabona ukuthi kuzaba khona because already uminister Zambi has already started saying incapacitation is not legal. And yet incapacitation is an organization. It's not about illegality Angola. It is actually an economic term. And we would go easy into as manga could develop Angolans. Umuntu angathi kona angila nyawo angikwazi ukuhamba awuyele ukuthi kumele uhambe kuphela because thina sithiyo kumele uhambe
kuhulumende ungathanda ukuthini
kuhulumende siyacela sibili ukuthi kona bakhangele bakhulume lathi babuye ukuthi kona sikhulume sindawonye because okwakathi bayasifosa ukuthi kona kumele izicelazo zonke zethu zihambe through i-Apex Council. I-Apex Council vele sishangene labantu abaningi abaningi bangikona vele abakwazi ukuthi thina njengababalisi ukuthi ihlupha yokuyini.
Lo-ke ngumnumzana Neva Nyawunzwi, umqoqi wenhlelo zenhlanganiso ye-Progressive Teachers Union, EPTUZ, enyakatho eMandebeleni. Ubexoxa lo ntungameli Nkomo we-Studio 7 esewange.
Lo ngumsakazo we-Studio 7 sisakaza eZimbabwe. Lisizwa siphuma ngapha e-Voice of America ese-Washington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM 4930 13860 laku 15460 kHz ku-shortwave.
Ugatsha olubona ngezenhle olwe-National Park luthi solukufe indlovu ezingamachumi amahlanu lanhlanu ewange National Park phakathi kwenyanga ezimbili ezedluleyo ngenxa yendlala. AbeZimbabwe Parks and Wildlife Management Authority batshele umsakazo we-ZBC izolo ukuthi amadlelo lamanzi kawasekho ewange lapho kugcinwe khona indlovu ezizinkulungwane eziphezu kwamachumi amane i-45,000. Untungameli Nkomo we-Studio 7 uxoxe lommeli wewange Central edalele ePhalamende, umnumzana Daniel Molokele, ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Indaba ebuhlungu kakhulu ezisibuhlungu kodwa singakhona ukuthi ewange kuyachitha kakhulu. Izakhamuzi zewange zithwele nzima kulezi nsuku indlovu sezitshona zisemalokishini. Ngikhuluma nje kulesinye isigaba ngeviki edluleyo kulo sakhamuzi ogqotshwe onyathelwa wafa yindlovu ngoba indlovu sezihlala ebantwini zidinga amanzi lokudla ebantwini. Kumele kube le ndlela lapha iwange National Park kumbe i-management yabo emele isebenze lama-local communities so ukuthi si-make ukuthi ezinye indlovu lezi ziyancedisa ukuthi nizibulawa zenze zibe yikudla kwezakhamizi ngoba sikhuluma nje kathesi abantu abanengewange babulawa yindlala indlovu lazo zibulawa yindlala.
Ungathi zinengi kakhulu yini indlovu lezi kumbe zisuswa yindlala lapho ezimele zibe khona sezibuya ebantwini?
Ngokuzisa kwamudaba lolu iZimbabwe njengelizwe vele ifisa ukuthini inani lendlovu eZimbabwe liyehlise ngoba kukhanya vele seziziningi kakhulu. Ludaba olusegudini lamanye amazwe anjabo Botswana nabo-Namibia nabo-Zambia labo bathi indlovu zabo seziziningi kakhulu. So kutho ukuthini kumele kube le ndlela yokuthini amanzi omhlaba bavumelane leZimbabwe labanye ukuthini inani lendlovu liyehlise.
Kulabanye abathi ukukhona ukugejwa kwamatshe aligugu osokusenzakala e-game park okungaba kuphazamisa indlela yokuthi indlovu lezi zithole amanzi. Usuke wakuzwa yini khonoko?
Udaba lakhona angikaluzwa kakhulu kodwa engikwaziyo ukuthi thina njengezakhamuzi zewange sizahlangana ngenyanga ezayo ukuthi sicubungule udaba lalo abantu abalokhu bebuya ewange bevela eChina bevela eMpumalanga bezoqalisa ukuvula imigodi. So thina njengezakhamuzi sivumelene ukuthini indaba le sekumele sithi enough is enough, sizazama ukusebenza ndawonye ukuthini igugu leli lamalahle lokunye okunjalo lezibenyamazana thina njengabantu bewange lathi sibe nakho ukubhenefitha.
Lo-ke ngumnumzana Daniel Molokele ongummeli wewange Central edale lePhalamende engo-MDC. Kolunye njalo udaba olwehlukileyo, uMolokele utshele iStudio 7 ukuthi ibandla lakhe liphakathi kokuqoqa ukumangalela uhulumende emthethwandaba ngokwala ukuhlawula abameli be-MDC edale lePhalamende iholo labo ngesizathu sokuthi bayala ukulalela umbiko kamongameli Emmerson Mnangagwa owesimo sesizwe i-State of the Nation Address ekuqaleni kwayo nale inyanga. Amalunga ebandla leli aphuma edale lephalamende esithi ayengasoze alalele Mnangagwa ekhuluma ngoba engamnanzi njengomongameli weZimbabwe owakhethwa okoqobo. Okwamanje ke kesikhangele ezivela kumaphephandaba lemisakazo etshiyeneyo. Iphephandaba leChronicle lithi kulamadoda amane agqekeze komunye umuzi ekhwekhwe bahlukuluza umnini muzi bamthathela imali qede badlwengula unkosikazi wakhe bebane bededelana. Kulababili ababotshiweyo kodwa bayalandula leli cala. Iphephandaba le-Times Live lithi ibandla le-ANC lethesa obengumeya wedolobho le-Johannesburg umnumzana Herman Mashaba webandla le-DA umlando wokuchaphaza imali kamanisipala wedolobho le-Johannesburg okungaba kuyisizathu esibangele ukuthi asuke esihlalweni lesi izolo. Okwamanje ke sengidedela emuva ngilichiya ezandleni zenu balaleli bethu lapho elisiphe khona ke imilayezelo yenu nge-WhatsApp kunombolo zethu ezithi +12024650318. Likhumbuleke balaleli ukuthi kumele lisithumele imilayezelo ingabi mide kakhulu njalo lingathuki, likhulume kuhle kodwa lingathuki, siyacela balaleli.
Ya mina into engiyisolayo kakhulu laphana kwelakithi ngilombuzo kakhulu ukuthi uhulumende uyasiza abantu ebanika umumbu ukuthi abantu bekwazi ukuphila umumbu kodwa sibe sizibona zokulabantu abasibhadalisa lowo mumbu besisebenzisa lokho okuthiwa yimshandira ukuthi abantu beze bethole lowo mumbu. So umbuzo wami ngothi kuqondile yini lokho ukuthi abantu besetshenziselwa lowo mumbu, umumbu lowo wona kuyikunceda izakhamizi kuthiwe ma ungasashandiranga kawunikwa, ma ushandirile ye kozawunikwa khona abantu sebesetshenziswa bebanjwa ngendlela eziphansi. Ngikhulumeli kakhulu kulesigaba bathi kukonhlupho ngaphansi kwendunobhidi yekhezi laphana abantu bayashandiriswa laphana kunzima lakhathesi ngikhuluma abantu bashiswa amalanga everyday besiyashandiriswa kuthiwa ungayekela ukuwushandira umumbu lowo uyawuncitshwa kawuwuthola. So kodwa umumbu lowo ngokuthi sungowebhizinesi noma ngowegovernment yokuthi siza abantu.
Sanibonani basakazi wakithi, siyabonga umsebenzi wenu. Ngicela limbali leyami, ngiyacela sibili. Ngilokuthokoza okukhulu okuyenzwe yi-MRP. Sicela ukubani khonokho abakwenzileyo akuyeni phambili, abakwenzileyo empilo esibhedlela sempilo namhla. Okungithokozisayo ukuthi abantu bakamthwakazi amaNdebele asethungulula, okwazi ukuthi ukuthungulula uyakwazi iNdebele asethungulula. Yikho nxa sesithungulula kanje, kade salifundisa, nxa selithungulula kanje vulana amehlo. Umdlwane nqedi ukuthungulula uyavula amehlo ubone umhlaba. Vulana amehlo libone okwenzakala komthwakazi wonke, umthwakazi jikelele wonke. Into le ezano le eyenze impilo yayiqalisa ngo-1980. Yikho yonke indawo khona kwele kubona impilo, abanye benu lalingakazalwa, lingacabanga ukuthi kusempilo wodwa esibhedlela. Kukhona umthwakazi wonke. Sicela ukuthi livule amehlo, ke lihlakaniphe bantwana bemaNdebeleni, liyekele ukukhala lisiye emazweni. Kelihlakaniphi, selibonile, vulana amehlo lithungulule. Bengifisa ukukhuluma ngodaba lwama-sanction lolwade lukhulunywa kuthi isikhathi asimvumeli. Bakithi ngicela ukuthi sibonile kuthiwe khona amanye amanesi angu-297 angawesishoneni kuphela, lamathathu amaNdebele bathole i-scholarship. Lanxa ngiyazi ukuthi i-scholarship mhlawumbe kungaba ngama-tax, imali eziphuma ama-tax abantu, lanxa uhulumende sebahambisile bayemazweni akula into esingayenza asibekeleni bahambe kodwa nxa ngifika sivulela amehlo labo manesi nxa bevelale kungabi lintsholo yedwa zaqhatsha komthwakazi babaqhatshe njengoba bathatha kwabo besiya babafundisa kungabi intsholo yedwa kuqhatshelwe abantu abathathu kuphela abantwana bakomthwakazi abazalwa komthwakazi bese ngicela lina basakazi ukuthi ke lingibuzele kugawuli loba kuchuma uhlelo lolungikhuthile liyalila ukudobha ucingo lwami uhlelo lwama-sanction ukuthi ke ngibuze ukuthi kanti ama-sanction mhlawumbe kangizwisisi ake liwachasise ngesindebeleni ke sizwe ukuthi kanti lapha into eliliswayo kuma-sanctions yimali eyabhenkwa kwamanye amazwe kumbe yimali eyacelwa kwamanye amazwe ukuthi bavusile izwe
njengale nto la abantu abafuna ukuyitoyitoyela ukuthi abantu bezano abantu bezano abantu laba bathi behlukumeza ilungelo labantu basule kuma-sanctions bayacabanga nje la bantu kusho ukuthi bayafana vele la bona abathi bephula ilungelo labantu you cannot pray for somebody obulala abantu somebody ohlukumeze ilungelo labantu uthi hayi ngicela ukuthi akhulule it's just as good as a devil obona their devils kanti laba babulala abantu berepha abantu ini bona bebotsha pho bona kade bebulala abantu bephula ilungelo labantu waye bengafuna ukubotshwa kumele bathandazele ukuthi babe free they must fear the law ukhona umthetho bangabobani kade bona it's embarrassing really uthiwa othi siyotoyitela ukuthi la bade belungele bephula ilungelo labantu are they normal banormal bona abantu nje
kanizani bonani abantu bakithi linjani ngezindawo ngezindawo abantu bakithi loku esikuzwayo lesi simanga ukuthi isinkwa sesihluleka ukudliwa emakhaya hayi mara lo mnankagwa nepetroli hayi kodwa yazi lo mnankagwa lona kodwa bazayalela ezikhundleni kuze kube nini kusho ukuthi ule ngqondo yokuthi khona aze acine esifa esele 95 njengomgabi oyalela esikhundleni kusho ukuthi into abayifunayo cabanga nje uma kuzothi 90 lapha azothi 90 khona kunamuhle hayi laba bantu bezi ama-leader ezanupefu akakazame ukuhlanganisa amakhanda phela lapha akusiki ukuthi khona kulwa bani abantu yibo asebethwele nzima uzulu ngiwo osekuhluphekeni ngoba bona vele into yonke abayenzayo ngeyabo awubheke nje ama-press control bengawanaki nje angithi yibo abakwenzayo izanupefu phela yiyenza lobudlwangudlwangu umnankagwa lo umnankagwa nguye othumela laba bantu ukuthi kona beyidurisa izinto esenzela ukutshontsha imali akula zinto ezingadura kanje ethule umnankagwa nguye oyenza le nto le awubuke nje and akakhulumi nangawo lawo ma-price control uzithuleli uthuma bona ngabantu bakhe laba abadurisa izinto kanje umnankagwa lo
yibo ke abalaleli bethu esilabo lamhlanje abasithumeleke imilayezelo yabo kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318 lingakhohlwa ke balaleli ukuthi nxa lisithumezela imilayezelo yenu sicela ibe mfitshane ingedluli i-2 minutes njalo lingathuki balaleli kusukela namhlanje ngomvulo kusiyafika ngolosihlanu sizalethulela indaba ezimayelana ngezijeziso zenotho ezafakelwa inkokheli yeZANU PF ngamazwe angentshonalanga zafakelwani lezi zijeziso njalo ziyasebenza na lalelani inhlelo zama-sanctions kusukela ngomvulo kusiyafika ngolosihlanu le balaleli Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Okwamanje ke sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Inkulungwane zezizalwane zakwele Sudan zifole ezitaladeni izolo zinanza ilanga lomnyaka ka-1964 lapho okwasuswa khona uhulumende woncindezelo kodwa bezikhumbula njalo okwenzakalayo kulelo lizwe okwalezi nsuku. uhulumende wele Melika uthi ibutho lakhe eselisuka kwele Syria lizachia amasocha ambalwa azasala elinde amafachi amafuta ezimota ewavikela kubahlamuki be Islamic State. Kweze Melika kudaba lwemizamo yokususa umongameli Donald Trump esihlalweni amalunga ebandla lama-Democrats awedale lephalamende avimbe imizamo yokususa okhokhela uhlelo lokucubungula lolu daba umnumzana Adam Schiff. UTrump uthi uSchiff kumele asuswe ngoba waqamba amanga ngamazwi okuthiwa uTrump wakhuluma ngemva kokutholakala kwengxoxo ekaTrump ayenza lomongameli wakwele Ukraine osokuyilo udaba osolubangele ukucuthungulwa kukaTrump.
Sondela ntokazi ungesabi ntombenhle ngizinikele ngaphelela sondela ngikukumba qumbe kancane ungesabeli khatshana angathathi ukubobotheka kwakho kungenza ngikhotha khothe umlomo obakho ubuhle bume njalo uyinkanyezi yenhliziyo yami ngizinikele ngaphelela kuphaphatheke yami inhliziyo ngangikubona ngizwe ngathi lengxenye yami inyomukile yaphaphatheka sondela eduze ekhekhele enhliziyo yami ngiqome ngikukhombise ubunandi bempilo ungangiqoma ngiyasikhwela nyovana lesiyasihlahla esilapha niwenyukiyele umfula wokugwembe ugcwele ngingene kweyakho inhliziyo nawuthole uthando omqotho ngiqome ngizinqanje ziqonde ngakini
umangimbona yaphaphatheka umangimbona shaya luvalo umangimbona yaphaphatheka umangimbona shaya luvalo
come ntombaza come stana bana come ntombaza come stana Comento mbazana, come sta la pala, comento mbazana, come sta la
Kude mani yiniki zela abantu zebantwini asibemathandeni singabisempini ukwenda kwela ngumthakathi kakuchayela mathambo iqome ntombi ngebe ngunowa ube ngwami umkhumbi zonola mvunye lalela mina ungalalela abanye sengasiqhuza ngasiqedla ngiziqhansa bule zonke izizwe kodwa wena uyinduku enhle evele kwesayo sodwa isizwe uyangiso senyazibike ntombi mina ke uthi ngikwekele ikwenzelani ke khona ukunya kuthanda ikho lokho ngikome ntombazana yenza khonokho.
Ngiqome siphalaphala ngiqome ntombazana ngeziqanje ziye khona lekini hayi ingoma emnandi kakhulu ingoma kalikho ayisigqibela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje lingakhohlwa ke ukuthi lingasithinta njalo uhlelo lwantambama ngo half past 7 kumbe ngesikhathi sinye kusasa ngo half past 6 igama lami ngu Chris Gande.